kutsha ngisele ukuthi ubaba Maduna iZanu PF ayilandaba laye yamhlukumeza ngesikhathi seGugurawundi, imhlukumezile futhi lasemngcwabeni wakhe. Why ngikhuluma lokhu? Ngikhulumela ukuthi ubaba Maduna ube ngumuntu othanda iqiniso, ube ngumuntu omele iqiniso okwempilo yakhe yonke. Kodwa-ke namhlanje sigcine sibone ukuthi hayi, iZanu PF ipoliticizile umngcwabo kababa Maduna. Sinanzelela ukuthi ubuphethwe yibo, iprogram yonke ibiphethwe yibo, kanti ngokunjalo okuningi okukhunyiweyo ngobaba uMaduna akusoqiniso ngempilo yakhe langokuhlukuluzwa akwenziwa iZanu PF. Bakhulume kakhulu ngokuthi ubaba uMaduna wahlukunyezwa ngu-Ian Smith ngesikhathi sempi Liberation Strike, kodwa abakhulumanga ngalokhu abamhlukumeza ngakho ngesikhathi seGugurawundi even after.
Njengoba sekusobala ukuthi ibandla leZanu PF alimphanga isicoco sokuba liqhawe lesizwe, lina njengebandla libona kungani kuyini okungenziwa?
Unduna uFortune Charumbira laye uzwakale esenga ezimithiyo phakathi komphakathi esithi yena uMaduna nguye owamkhetha wancoma ukuthi abe ngupresident weChiefs Council. Konke lokhu bekuyikuqandela ubaba umuntu omdala uChief Maduna amanga esezithulele, ngoba thina abanye esike saba seduze lobaba uMaduna siyazi ukuthi bengaphathekanga ngesenzo sabantu beMpumalanga bonke ngabakwenza indawo yaseNsiza lendawo yaseFlabusi. Njalo ubezalitsho ngaliphi ukuthi uMaduna nguye owathi abe yi-president yama-chiefs? Yena u-appointer wakhe wayenziwa political through iZanu PF, njalo kungu-Robert Mngadi. Kanti vele okunye okuyisimanga yikuthi nxa ubaba uMaduna wakutsho lokhu, why kwakumele khethe umuntu weMpumalanga ukuthi abe yi-president yama-chiefs? Wayelist layo ubaba uMaduna labanye abavele emathebeleleni bengaba ngo-president be-Chiefs Council. Konke lokhu sitshengise ukuthi thina abantu laba bonkade bebuye bezokhuluma bevela kuhulumende kakhulu bevele eHarare bamdelelile ubaba uMaduna esethule eselele.
Bezikhona yini iziphathamandla zebandla leZanu PF?
Esikunanzeleleyo yikuthi abantu bakithi emathebeleni kusukisela kibo baba uJoshua Nkomo lezinye inkokheli ezigoqela uLookout Masuku, omama uThenjwele Sabe, labo bonke ababedeserva inhlonipho enkulu okucabanga ukuthi ngabe ngabantu beMpumalanga ngaye bayahlonitshwa lanamhlanje kabahlonitshwa. Ngokunjalo uzananzela ukuthi kungabhubha abantu beHarare abanye labangazange baparticipate kuliberation strike, abantwana abancane sibona sebedikeyiwe ukuba ngamahero. Kodwa ubusubona ubaba onjengo-Chief Vezi Maduna ohambe umango omude esukisela kubo NDP khona le ngabo 1960 esiya kubo ZAPU ngo-1961 eboche esiya kubo KAMI ewawa langaphi elela leli lizwe, akukhulunywa la ngokuthi uyiphi inhlobo yokuba liqhawe, engaba yi-district hero, engaba yi-provincial kumbe national hero, akukhulunywanga ngakho.